Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo alizange linikeze engingathi mina i-confidence.
Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho elizweni, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo.
Sikukhangeleleyo kathesi akulela akula muntu olala ithemba lokubana kuhamba kwaleminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzela ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layo yehle, okuqathe ukuthi thina sibe lamafactory ethu.
Kufungiswa amakhansila azamela uZulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo.
Tipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi tipa libe lamasola, kufa kwamajojo, konke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesine. Abaqoqa ukutshengisela bathi bazabuthana phandle kwesigodlo se-United Nations esigabeni se-New York. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labantu ukuthi bavote besemazweni e-Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo alizange linikeze engingathi mina i-confidence ukubana lwenziwa ngendlela eyiyona. Ngakho I think kulilungelo labantu ukuthi batshengisele ukwenzela ukuthi bakwazi uku-expressa the way ababona ngakhona izinto ezihamba ngakhona ekhaya mayelana lokhetho. Sibonile ukubana even i-report evela ku-SADC iyasho nayo ukubana kukhona okuningi okwenzakalayo okwenza ukhetho lukamhlaka 23 lungadibani lama standards awe SADC aba expecta ukuwabona ma kusenzeka ukhetho, and therefore abantu I think abaphathekanga kahle ngokwenzakalayo lilungelo labo I think ukuthi batshengisele. Well, ekhaya siyazi ukubana abantu balovalo banokwesaba ngoba sabona kudutshulwa abantu ngokhetho luka 2018 abantu bafa, and therefore I think abantu baphila evalweni ekhaya. So sokusalele thina esingaphandle esikwazi ukuthi siye kumihlangano efana le United Nations ukuthi siyetshengisela lapho ukwenzela ukuthi umhlaba jikelele wazi ukubana njengamaZimbabweans asivumelani lama results okhetho lelo.
Khona ukutshengisela lokhu siyakubona ukubana abantu bebehlala betshengisela minyaka yonke lalapho kusabusa umongameli Robert Mugabe. Kodwa kwanceda yini ngesikhathi lesana, njalo kuzanceda yini kathesi?
Ukutshengisela kuyanceda isikhathi sonke ngoba kuvula amehlo alabo ababe bengakwazi ukubana kulo kule problem ekhona elizweni lakithi. Do singathi mhlawumbe akubonakali kangako ngotshintsho ukuthi kuyanceda, I think okusalayo ukuthi utshintsho at least ma lubhekwe ngamazwe angaphandle ekhangele kwele Zimbabwe ebona izizalwane zeZimbabwe eziphakama, kuyanceda kakhulu ukwenzela ukuthi ngokuya kwesikhathi lawa mazwe abona ukuthi lento eyenzakala eZimbabwe akusinto enhle, balakho ukuthi labo baphakamise amazwi abo bekhuthazisa ukubana ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngendlela ekhanyayo njalo futhi e-transparent eyenza ukubana kube ne-confidence elizweni laseZimbabwe. Njengoba khathesi kunje sizobona ukuthi awekho amabhizinisi azofisa ukuthi aze azowenza ibhizinisi eZimbabwe ngoba leyo transparency ingekho. Therefore ukuhlupheka kwabantu kuyaqhubeka kusiya phambili, but ukutshengisela kusiza ekuthini umphakathi wazi ukubana kwenzakalani njalo futhi ubone lapho ongazama ukuthi usize khona ukuthi mhlawumbe bakhulumisane lohulumende ukuthi utshintshe indlela zawo noma bafake eminye imithetho ukuthi ifostele uhulumende ukuthi amamele izifiso zabantu.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota beZimbabwe besemazweni eDiaspora Vote Campaign ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweMelika. Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo. Ukungavumelani lempumela okwenziwa libandla le-CCC lenhlanganiso ezahlola ukhetho ezibalisa i-SADC kuthiye ilizwe eliphakathi kokungahlaliseki elakusasa lingakhanyi kahle. Phezu kwalokho uMnangagwa wakhetha idale labaphathi intambo iCabinet elisolwa ngabanengi ngoba lingela malunga atshengisa ukukhalipha okungathuthukisa umnotho welizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esikukhangeleleyo kathesi akulamuntu olali ithemba lokubana kuhamba kwale minyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzele ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layo yehle, oqathe ukuthi thina sibe lama-factory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture kunzima ukuthi ezomnetho welizwe uthuthuke ngoba sikhanya kathesi ama-industries amaningi kakhulu abakobulawayo awasebenzi avaliwe, kutana la asebenzayo lawa asebenza ngescale esiphansi ukuthi i-production yakhona asiyo leyane esabekayo. Manje nxa vele kunjalo sikhangela ukuthi thina sibe sidla impahla ezivela outside the country ezivela kubo-South Africa ezivela kubo-Botswana, umnotho welizwe awusozithuthuke, kusitsho ukuthi sabe sidonsa nzima for the next 5 years. Ngezinye indlela sithini lapha? Sithi uhulumende ulo mlando ukuthi nxa ukuze kule 5 years into zisilungele ukuthi akube liqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa, ama-factory asebenze sibe le-production enkulu lathi sibe lempahla esizithengisela amanye amazwe lokuthiwa ngama-exports. Singenza njalo siyathola lali imali yemzini eMelika bese kusenza ukuthi umnotho wethu welizwe ungathi uyabhalansa. Khathesi kulobu nzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle. Siyaqhubeka abantu bedubeka, abantu sidonsa nzima. So ke yikho sithi hayi uhulumende la ikaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho, kwenzela ukuthi isulwane seZimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka ngoba baphezulu hayi bayancediseka ngavele bale mali zabo balama-properties zabo balamakhampani abo, kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha eZimbabwe liyadubeka.
Khona ezitolo lapha kumi njani ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho? Kulo mehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo?
siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangela ezomnetho welizwe ikakhulu sikhangela sibili lokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla siyananzelela ukuthi intengo yempahla imile khonaphana ayikaqansi kakhulu ngamadola but uhlupho esilalo ukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha nxa sesithenga nge-US dollar ngoba indawo eziningi vele ziyakutshela ziyaprize nge-US dollar zithi hayi ungathi nge-US dollar kumbe uthenge futhi nge-swipe kodwa abantu abane-US dollar balayo so bazangena nge-swipe khonaphana nxa usiya ku-swipe into ngisiqansa abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachada nalana e-black market amanye nalana futhi akungathi aphezulu so uzathi li-rate liyani iyabulala abantu bele ukuthi nxa sesikhayela intengo yempahla hatshi abantu badonisa nzima phandle la ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS so nxa sebesiya ngayo sokufanele bazame ukuyaswayipha ngayo manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo babulala abantu khonaphana so ke kulobu nzima kulabo kufanele kulungiswe khona ngoba nxa intengo ingabi ngakhweli ngama-US dollar efakwe ngalapha nezitolo but iyaqaza njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile ungangiyabanxa udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona iyisimo bani nge-RTGS abakutshengisi uzangena uzeyobona emtshineni kulapha emtshineni obulawa khona khonaphana ingxayinto abezidobhenani zingatshaya imali ezigcine zitshaya imali ephezulu usebisele ezinye emtshineni kulapho umuntu ofa khona mala kutshaya khona izimali so ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hhayi kuleyo kube le-election abantu abangancedise kwezentengo ezimpahla umnotho welizwe kuloku qhubeka kusiba nzima ebantwini ikakhulu umuntu kazana
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi AZCTU ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo Amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uZulu wemaphandleni ekhansileni yeWange Rural District Council afungiswe izolo ngesikhathi zakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo izikolo amaklinika kanye lamadipa Unokuthaba Dlamini usiphalo ludaba ngugcweleyo esewange.
Amakansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba yokufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe nginika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha ispecial olungamankazi. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, ngikhangelela ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama.
Unkosikazi sikhanyiso moyo ongene ngohlangothi lwabo mama iwomen's kota esigabeni sechusuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela
ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisane ngokuthola ama project sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubo baba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke so unxa singomama sesizimele thina sodwa
kwezentuthuko egoqela uZulu wonke jikelele kuzigaba zonke kelezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukansela lobo ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe
abantu bakide sikanda kubi wodi kakula gabala clinic otherwise nxa siyabe sikhangela u president ekhuluma esithi leaving no person behind umuntu okungakangabe umuntu osalele emuva kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayila clinic so yinto yakugqala ngiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona okwesibili idipa lakithi lifile ngiza lisukuthi tipa libe la masola kufakwa machocho wonke kwenzwe ngendlela nje right.
Umnumzana bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezukwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa ukuguquka komkhathi climate change. Wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala number 1, lo hlupho lokuthi abantwana abanengabasebenzi. So ngombono wami ngithi mina ngangabe kusenza sithole amanzi. Amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous.
Kodwa ozamela ikaChechete ward ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindi Lencube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumele abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kaCouncil ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu iCouncil bese siqalisa ukusebenza.
Kunani lama Council la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManga Khama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlela iziphathamandla zikahulumende ezimqoka kuxotshwe ezinye. Unobhala wedale lekhabhinethi uMnumzana Meshack Sibanda, umgcinisihlalo wekhomidi elwisa inkohlakalo eyezak, unkosikazi Lois Matanda Moyo ngabanye abakhangelelwe ukuxotshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usephe abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe inyanga eyodwa ukuthi baveze ama-account abo aphandle kwelizwe ngoba bengekela ukwenza lokhu amabhizimusi abo azavalwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yalibingelela nabalalela isiyamuzwa uWitness Dube. Witness Dube, ilizwe kasomuzi wakho ungathathi ilizwe ulenze umuzi uthiwa ungabhanwa ngisebhukuthi ungangena emzini yabantu. Uyathi bantu abami singaze silambe siyaxwadisa amagwadla silale, akulani ndaba lokuya emzini yabantu. Ilizwe kumele libe labantu ababuya bezotyala imali, ilizwe kumele libe labantu abazozingela ukuze libe le mali. Ulokhu kumkamnangakho ukuzigcoba lokukhetha ikhabinethi endisa lidlala ngesikhathi 2008 likwenzile lokhu, akwenza umgabe lokhu bazigcoba benza okwabo abantu bona kabayincenge iSadak baphuma kuSadak. Kodwa ekugcineni umgabe ilizwe khumi inhlabathi abantu sebeduleke eZimbabwe, kungasela lutho olungena eZimbabwe, kungasela lutho oluya kwenye indawo eZimbabwe oluphumayo. So kungokwethu yoma manje sifana lebhondi phepha engasebenziyo ukusebenza eZimbabwe saphila leyo mpilo. Wabuya umnanga umgabe wazoncenga uthwangi rayi bahamba baxolisa eSadak e-EU baqalisa amanye amazwe balungisa izinto, wabuya azotshala imali. Ilizwe lavuka khwathi obhidi zebengominisi, ilizwe lavuka abantu baphila impilo engcono. So wena kathesi ubona ungani konke likwenza liyakuqalisa yini? But ligcina lithambe vele likuqalisa ngewala. Siyakwazi ubuhlungu ukuthi khona iTriple C yawina ama-MPs wonke. Hayi, lapho kulesandla sikaThixo vele ungabamba wena uThixo ekuthiwa ngoSwati. Bona umthuli bele mali eCardlepark wagebha izigodi wenzani, kodwa abantu bamfaka kudastibini. Imali enganani elizwe ngumthuli and ekhawule yiye kuzwisa ubuhlungu ekwenza ukhulume kubi ngebandla lethu. Awukakhulu kathesi kumanje lithenga ama-ajenti ethu lithi kathi athi abhadalwa ngemali lizanika imali. Nxa silitshela ukuthi nalokhu elibhizi lidistebhe ibandla lethu. Usoneni yena lo onikwa yini imali? Ukhampeni enini wayethuleleni ukumangalela ugift, kodwa semangalela ngoba yini elokhu elilandelela ibandla lethu. Right, iSadak kayisozikhulume lutho ngokhetho kayilamandla manje landelelani bandlale
ku Studio 7. Ngita ngidlulise nami lo message ku oya kulo baba lo owefazi ukuthi awusebebuya futhi sebeza ngenye indlela eground, sokuyi ground phela leyasebeyenza, sebetshintshe nje igama ngimuzwa lapho ekhuluma ngoThamisa ukuthi uThamisa utheni kuye lo baba yena akathathe le mali le abamnikeza yona ngoba siyazi ukuthi uyayiluqhuza imali uyayiluqhuza imali oyinikezwa ngama big door ngabo Obet Mpofu abayithwala ngamasaka behamba bethenga abantu Obet Mpofu enikeza nabo Senzo Thabangu bonke labo soneni moyo bonke laba bayinikezwa ngobet impofu kunini hambe zama abaningi abangayithathiwe abathi ngoba le mali ingcwelile iyinyembezi zabantu kodwa bona bayithatha laba befazi nalaba bosezwe Thabangu bakhona bosoneni bayithatha le mali zinyembezi zabantu abantu bebulawa bona bethatha imali bethi upresident wabo naye sithi upresident wabo lomnangagwa njengoba labo bethi upresident wenu bethi uThamisa owabo ke umnangagwa elezandla ezigcwele igazi umbulali ongaka
bonga studio 7 siyabonga studio 7 kodwa izanu PF nanko ke sibuya kathesi ngolaka lonke sifuna ke kathesi imali yabo ababethenga ngayo amachikenini ngokuthumela amapholisa emgwaqweni kambe kusasemasinya kanje so amapholisa asegcwele emgwaqweni asengabopha izimota esenzani konke konke amapholisa avele sebhizi egijimisa izimota phela nxa kuyukuthi babe bathanda abantu ababuye la amathikenini angikhona phela bebanike futhi abantu sibone bebanike phela abantu sibone ke ukuthi bayathanda abantu ngoba kathe sibona nako kathe sibayenza ama-birthday besitshengisa ama-birthday abo ukuthi ngoba bafakelana ama-picture emakhekheni thina kasingeni indawo emakhekheni abala ama-birthday nabo la abayenzelanayo thina sifuna ukuthi izimbabwe ilunge ibe right umnankago kakhiphe amapholisa akhe lawo nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so akhiphe amapholisa emgwaqweni lapho ayekele ukusihlupha amapholisa emgwaqweni lapho ukwenzela ukuthi lathi sibe le mali ngoba ngeke abantu bebe le mali nxa amapholisa egcwele emgwaqweni angabophi abantu abadinga imali nxa isitilizwe lakhiwa ngabantu balo so abantu bazama ukuthi bezakhele ilizwe labo bethole phela okokudla kodwa nakho phela lawo amapholisa agijimisa abantu abangasomasela ayekela lawo masela
sanibona enkundleni ninjani basakazi nabalaleli namhlanje ngithe nje angeke ngithathe leli gqathu leli thuba ngiqondise kubasakazi ngithi kani basakazi nikhetha kanjani abantu abethula imbono ngoba sekunabantu abacishe bakhulume zonke izinsuku labantu laba babili impela nje uthi uthi usalalele uzwe gum shelelele hawo basakazi uthi uthi usalalele njalo uzwe hi sanibonana enkundleni yini njani basakazi hayibo bakwethu siyacela basakazi seyazi sengivele ngizikhumbulela izanu PF leRigaya ebusa ngenkani la ithuba leli ngela wonke umuntu nqese kubafowethu anginisoli kodwa ke abasakazi ibona okumele badlale indima yabo kudlale wonke umuntu makudlale wonke umuntu ngizobathi ukubaqamba amagama uMantsheza nalobaba lo uthi gqumgqumshelele noMantsheza hayi siyacela basakazi siyacela impela sidlalweni sonke ngamathuba ngokulingana sidlalweni sonke sinama complain sonke siyakhala sinembono kodwa siya record imbono yethu ayidlalwa ngiyabonga
Studio 7 ninjani bantu abahle bantu abalungile sikade sihlupheka uNkulunkulu wathi hayi kodwa ngiwa nani ngivuka kwehluleka okuyizidlamlilo lokho ukuthi khona kwenzeke ngendlela okufuna ngayo ake basichazele nje kanye ukuthi ngapha ngasesindebeleni umphumela asebeke bawenza yiwuphi kuyabe kulokuthi wabhamberinezano ayikho lento le into nje sithi pasi nezano sikhathele yilodo sikhathele ilamanyala sikhathele umhlaba wonke lo sesaba yingoma mazimbabians umhlaba wonke hayi safa mani hayi wemnankagwa akusuke lapho mani usuze yasinukela hawu izimbabwe yakunuka ngezano kanti senzeni bo hayi nkosi yami hayi sikhathele bo lo khuluma ngegatsheni ubuya benyathi indovu ezidla ekhaya niyangizwa nani dabuka le emaphisa
salibonani we-studio 7 lonke bakuthi siyalithanda lonke ngendaba elisinikeza zona shuwa siyabonga ngani inkosi ngalibusisa mina ngithanda ukukhuluma kubaba lo koti yena sadliwa ubaba lo ukhuluma into ayaziyo yini kumbe uyacabangela kumbe we wezwa yena wayengazi ukuthi kuhamba njani okokhetho baba khuluma into eyaziyo xa unika igunya izano sithi wena lasadliwa thina nge 1 million kumbe uthathe 2 million uyinika izano i 2 million yenu yesisisi uyinika izano uyaburayithi kuhle inekhanda lakho wena baba
Studio 7 Studio 7 mbingelele basakazi ngoba lengathatha ihlangothi indaba imila mbuzo ukuthi ngoba abantu laba sebewinile right bazimisele ukwenzani ke ukudla kodwa umnotho futhi leminyaka yonke le khona ikuyini abazokwenza ngoba lamanye amazwe kungenabumbano belibandla elingcolileyo ngimi sengikhala kakhulu mina ngalo witness to or ulabantwana lapha khona unomfazi labantwana ukuthi bezithinte ingane zakhe yazi kulezifebe ezifebayo ngomzimba kodwa asibo bodwa wabizwa kuthiwa izifebe lasemachurch emabandleni kulezifebe esihamba ngamabandla amaningi zikhonze lapha zingazi into ezidinga uNkulunkulu emunye kuyafana nobaba lwabantu witness lo angazi ithini ingane zakhe lo uyisifebe samaparty ende into lena ayenzayo angazi ukuthi ubaba lona phezu kokuhlupheka kungaka akade sikuyikho sikhuluma ngezani PF namhlanje nguye oseyijikela encoma ngenxa yemali engcolileyo kodwa hayi ngiyabonga umthimbane ufaka sikwela belibambele ingatshoni kukhona labo ozobavelela phela bangayidla imali benothi bebe right kodwa ekugcineni kukhona onamandla ongamjwamula achiye lo mnotho wakhe lo abambuluza ngawo bekuchiye la emhlabeni usadliwa ezinyoni
sanibonani kwestudio 7 uPaul Ramudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo nayikude yami lenxa ingadlalwa ama besebesithi ukhetho luphindwe aluphindwe sibili ubaba lwengabuyeli lo angasithwalisa nzima fanefee ziphutha ntoni bethwele nzima so ebuye futhi ebuyele asiyacela badala bona niplani sibili umuntu umuntu le ephumile usithwalise nzima ngokwesikwanisithi nekuba amafora nazimjokoda ngenxa yezalo
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 1 202 465 0318.
Sinto zame somu cholo tukannam ngatholo no Peter ngatholo no Thoma ngatholo no John.
Umjolo ingoma ka Page ehamba lo Sidala B besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 lamhlanje ntambama, njengalokho esikwenza nsuku zonke. Asidibaneni njalo kusasa.